asikaboni sisijula sisiya ngaphakathi ukuthi phambili ngale kuyabe kuminjani, but as of now kulo mehluko sibili okhona siyakhangela okwakuqala ku-army ama-generals lana khona laphana izibra liyakhe, sibe sesikhangela-ke ngapha ngaku-political side. Ye silayo laphana u-Obhethu Mpofu lo Simon Ikhaya noKembu Mohadi, although laphana nalaphana abantu bona labo esikhuluma ngabo bengacaci laphana nalaphana in terms of representation ebantwini bakibo ngapha emadepeleleni o izaphu on its own njengezaphu. So umehluko lona lowo khona wona lowo bekhona lowo ufuna ukuqiniswa ngokudiliza, ukuthi kudilize ibale elithi zanu, kudilize ibale elithi zaphu, kusala u-P F kuphela. Abantu bebe yi-patriotic front as from now onwards, ngoba abantu lapha kade besehlukaniswa ngabantu abanjengokomgabi untrained person. So kuthiwa khona u-leader i-liberation movement engazisakholi ngento zakhona esidla nje kuphela ekholisa khona kana nje ayekwenza nje kwezithiwa zakhe lezi, kodwa nje politically and then strategically uku-unite abantu umuntu lwana kade ligovu.
Uthe sokulamahluko ikakhulu kubutho, kungadala umahluko bani?
I think u-president izakhangelisisa njalo izinto emapholiseni, ngoba phela vele amapholisa wona vele ayibanjwa i-home affairs yakhona ayibanjwa yilokhu vele yizapho. Kodwa-ke embuthweni laphana uValerie Dasi from Zipra, ukhanda uMoyo Dasi from Zipra, umama lowu nasithi Ndlovukazi ekeNangagwa u-Auxilia ubhodile ilizwe leli, ufikile eBulawayo, ufikile eBhinga, besibona nje inhlamba kuphela kulwana umama lwana sibizwa ukuthi ngu-Grace engathi ngumuntu wesitaradini ngendlela yena ngathi eziphatha ngayo ebantwini. Ketengu kusukange bazalini, sasukange abantwini abalemhlonipha kasengelayeke kuthi.
Iningi selimelele abasekeli bakamongameli.
Kumele kube njalo, ngenxa yokuthi bavuma ukuluthi khona kube le-constitution yona kuyani ukuthi o-vice president bebe yi-2. Kumele khona khana kuvalwe lokhuyana i-patriotic front izaba lo-president ibe lo-vice president wakhe. Sokuphendule lokhu, hhayi lokhu kuthi khona omunye izaba ngathi sozala omunye usekela ngomunye umhlobo lwana ngokuthi asineke si-unite abantu, into leyana ngazathi iphele nebantwaneni izasina into enjalo. But abantu bangawazithi i-party yethu yi-P F, i-P F leyi iyi-mother board kuphela ngaphi, kuzanda le-Zipra. Lokho ukuthi zanu ka-63 izaphu, yikho kwehlukanisa abantu khona lokhu.